makhube uyilinde ngamehlo abomvu iCongress kodwa into ekhona ngeyokuthi kufuze ibe semthethweni ilandela isisekelo sebandla. Isisekelo sebandla sithi iCongress lama timeline awe 8 months. Laba bafuna ukuthi baqamule isisekelo sebandla bayenze iCongress nge 2 months. Okwesibili sibona ngazathi kulokuganga okufuna ukwenzakala lokudlelezela umama uMakhube. Njengoba sibona wonke umember of parliament kumbe ukansila kumbe umeya osekelwe bamakhuphe exotshwa nge-recall, lokhu sikubona kuyuqilibezela. Sibonile namhlanje kusethuselwa umeya beGweru abe-Red Cliff. Icalabo liyikuthi basekela umama uMakhuphe kabasekeli ubaba lo obusayo uMonzura. Uma kuliqinisa ukuthi basekela uChamisa abantu laba njengokutho kwabo, bekufuze sibone kuqala kuxothwa ezinkulu zakhona khona ngale kuThamisa ezibalisa uJob Skhala, uJoana Mamombe la uDaniel Molekile.
Yee, siyakuzwa Ndlovu Sibili, manje nalapha linalithini Sibili nxa sikhangela ukuya phambili?
So umama uMakhuphe uthe yena njengoba abantu abamsekelayo sebexothwa, osokusegcekeni ukuthi laye uyalandela, yikho ecele abameli bakhe ukuthi babhale ibandla lakhe becela lawo maminithi okuxotha abantu kanye laye. Okungakutsho futhi msakazi ukuthi umama uMakhuphe kasoke kuphume kubandla le-MDC njengoba sibonile abanye abaphumayo kubandla beqamule isisekelo sombuso bayayenza abamanye ababandla. Kodwa-ke umama uMakhuphe lokho emile e-MDCT njalo uzahlala e-MDCT kasoke aphume ku-MDCT. Abantu abaphuma ku-MDCT ngabaqamula isisekelo se-MDCT abafuna ukuthi bayeqamule isisekelo bezi-Congress nge-2 months kona kuthiwe 8 months. Abaxotha abantu ngelasizathu ngoba ngababasekeli, yibo abantu abaphumayo ku-MDCT kodwa umama uMakhuphe uyasale ku-MDCT.